sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 24 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
impi yelizwe le Russia le Ukraine yebo kambe ngabe senzakala kachana kakhulukazi le lizwe la seZimbabwe kodwa lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezijeneyo singakhayela kudaba olufana le humanitarian aid ilizwe la seZimbabwe lihlala likhanyezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe aphesheya lakho ukuthatha uyimadlana khona okuncuncuncu uhambise eUkraine.
Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kulakho ukudala umonakalo omkhulu eZimbabwe ikakhulu kwezomnotho welizwe.
Ama province amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama boarding schools bazathola ukuthi ema hostel kulokuminyana kwabantwana ema classini lapho abafunda khona, but because akulanto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID.
Inani labafundi ababanjwe bele gciwane le coronavirus izolo ezikolo lingamakhulu phose amabili 175, okubikwa kulinani elikhulu kakhulu ukwedlula ezinye insuku selokhu kwaqala yona le inyanga. Izakhamizi zikaward 21 kobulawayo ziveza imbono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kungabe kusenzakala khatshana leZimbabwe kodwa kulakho ukudala umonakalo omkhulu elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amaviyo ebutho laphansi awolwandle lawemoyeni awe-Air Force akule Russia iqale ukuhlasela ele Ukraine namhlanje. Ukubikwa sekubulewe abebutho lawe Ukraine abedlula amajuma amane. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine utshele izizalwane lizwe ukuthi ezifuna ukuzivikela zikhululekile ukuthatha imibhobho zenze njalo zincedise ukulwisana lele Russia. Ngakolinye icele umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi amanye amazwe azayalokethi angenele kule impi azahlaselwa lawo. Inhlanganiso zezindaba ezehlukeneyo zomhlaba zibika ukuba indizamtshina zonke ezingasizo zebutho zimisiwe ukungena loba ukuphuma kwele Ukraine. Abantu labo sebeqalile ukubaleka emizini yabo ngemva kokuhlasela kwe-Russia lokhu. Abebutho lakwe-Ukraine babika ukuba sebeyise indizamtshina ezine zebutho lakwele Russia wodwa okulandelwa ngabe-Russia. Selokho impi phakathi kwamazela yaqala ele Russia lisethusela ukuthatha lesi sinqumo. Intengo yamafutha ezimota ihle yakhuphuka emhlabeni jikelele ngoba amazwe emba amafutha la asethengisa amalutshwane. Ingcishi ezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuzadala umonakalo, ngakho ke leZimbabwe kumele lilungile ukubhekana lobunzima bokuswelakala kwamafutha ezimota. Enye yalezi ngcishi ngumnumzana Ntando Ndlovu ochasisa kabanzi ngalokhu.
Ngokuthi kuza kuba lokukhwela kakhulu kwamafutha emoto okuhambisa izimoto ngoba siyakwazi ukuthi ngemva kwempilei iqalile sesibone intengo yamafutha okuhambisa ikhwela okumangalisayo. Sithi thina uqakathekileke ukuthi ilizwe leAmerica ikanye labangani balo abe-European Union baqinise kakhulu izijeziso zenotho ngoba lokho kwenziwa yisizwe seRussia kakuqondanga ngoba bakhangelela phansi uzibuse wesizwe sase-Ukraine.
Okungumcabango ogcizelwe mine njalo ingcitshi ecubungula ezomnotho umnumzana Nkosana Dlamini.
Impi elizwe le Russia le Ukraine yebo kambe ngabe senzakala kachana kakhulukazi le lizwe lase Zimbabwe kodwa lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezijeneyo elizweni lase Zimbabwe singakhayela udaba olufana le humanitarian aid ilizwe lase Zimbabwe lihlala likhangezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe aphetsheya ngabe zinhlanganiso ezipha uncedo ezifana labo IMS izilakho ukuthatha kuyimadlana khona okuncuncuncu zikuhambise e-Ukraine kuyanceda inhlanganiso ezinceda abantu elizweni lase-Ukraine lokho kulakho ukuthi isihlebhu kumbe isiqephu esisiphiwa zinhlanganiso lezi ezipha uncedo sisuke sidirekthwe elizweni elingasilo lase-Zimbabwe
umnumzana Pride Mkhono yena ocubunga ezombusazwe lobudlelwane bamazwe omhlaba uthi okwenzakala e-Ukraine kuzadala umonakalo hatshi emhlubulweni lowo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele
olusoluhlambuke phakathi kwe-Ukraine e-Russia lubangelwa yikungena kwamasosha e-Russia e-Ukraine namhlanje kuseni luzaba lusikhangelela ukuthi luzaba lu-affecta ilizwe leZimbabwe ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo e-Ukraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo ngakho lokhu loludlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoleli ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu
uhulumende weZimbabwe uthi uzakwethula umbiko ophathelane nokuhlaselwa kwele Ukraine kusikhathana esifishane esilandelayo imizamo yokuthola imibono yomphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba yehlule intengo yamafutha ezimota ibesifika kukhulu lamadola emelika 100 US dollars kubarrel okuyintengo ephezulu kakhulu phakathi kweminyaka yezikhombisa esanda kwedlula lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe lingaba nentengo ephezulu yamafutha ngesikhathi uhulumende evele ethatha imali yenthelo kulolu hlangothi elerussia lele-Ukraine alima ingqoloyi efika isilinganiso sama-40 percent ethengwa ngamazwe omhlaba eleZimbabwe ngelinye lamazwe athenga ingqoloyi kwele-Ukraine esetshenziswa ukupheka isinkwa ukuze ihlanganiswe laleyo elinywa elizweni ngakho-ke nxa impi ingaqhubeka okwesikhathi eside kutsho ukuba ilizwe lizabhekana lobunzima kusenjalo ugatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba lukhiphe umbiko othi izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine zilako ukuthola usizo esigodlweni someli welizwe kulo mhlubulo esedolobheni le-Berlin kwele-Germany ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine bacela ukususwa kulelo lizwe ngokuchecha kulandela ukuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia izifundi lezi ezedlula amachumi ayisithupha 60 ezisedolobheni leVinnytsia entshonalanga yesigodlo selizwe leli iKiev zithi zethuswa yimpi le elakho ukuqhamuka elizweni lonke jikelele iziphathamandla zakweZimbabwe zethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter zisithi bonke abakwele Ukraine kumele baxhumane lesigodlo selizwe esikwele Germany inhlanganiso yentatheli izindaba iReuters News Agency ibika ukuba kulabantu abedlula amachumi 40 asebebuliwe libutho lakwele Russia elibhombe indawana zonke zelizwe abanye kubikwa ukuba sebecatshe endaweni zokuzivikela ama-bunkers njalo kulabaningi kakhulu abazama ukubaleka kulelo lizwe loba izimota zingasaphumi ngemfanelo emadolobheni ngenxa yokuminyana umongameli Joe Biden wakwele Melika uthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wenza ihlazo njalo uzafakelwa ezinye njalo izijeziso zenotho uPutin uthi uzajezisa amazwe azangenela empini le uthi njalo kafuni ukuba ele-Ukraine lingene kwinhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization i-NATO inhlanganiso ebona ukwenzakala emhlabeni wonke jikelele e-United Nations ithi kubi kakhulu okwenziwe nguPutin obombe ilizwe le-Ukraine. Inhlanganiso le ithi uPutin ufuna ukuhluthuna intambo zombuso kwele-Ukraine afake inkokheli ezadlelana kahle laye. Kusenjalo umnumzana Vincent Siziba odabuka eZimbabwe ofunda kwele Ukraine utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi sebefuna ukuphuma kulelo lizwe ngokuthetha.
Ama movements I think asakwanisa ukuthi ayenziki le situation ekhona, so I think bangakwanisa ukuthi organize ukuthi sikwanise ukumuva from ama cities asikhona khona siya puma then sesidinga ezinye indlela esikuthi sihambe ekhaya. Sikhulume labanye abantu abasefikile kodwa akumanga kahle lokuthi i-transport ayisatholakali, imoto sezivalile imbhakho landani, akuhambeki. Abanye badingadinga i-information yokuthi saphuma njani.
Uhulumende kakalithinti khonapho lapha likhona.
Siphonga ukubona ama-messages from i-Google landani besithi they are trying to help us from through the Berlin through the embassy in Berlin in Germany.
Manje lina lizenzani ngakhonoko?
Ngaba nga sip information e right. Kwazi thina sesihambisile amabizo ethu landani wonke khona sihambisile khona ngapha. Bangathi pin information ukuthi bazasithatha njani landani siyahamba khona. Then sesivelela khona lesiya ekhaya.
Singathi libangaki khonapho?
I think it's more than 60 sonke sisinde sitefana.
Kodwa ama students wonke singathi mane kanganani ase Ukraine ngolwazi lwakho?
Sa create ama groups abantu abakhona ema group inangkhona they are about more than 300.
Ungatshelani uhulumende weZimbabwe ngakhonoko seliphakathi kwakho njalo labantu beZimbabwe?
Sifuna ukuthi asisize sibili because into esihamba ngapha azimanga kahle ukuthi sikwanise ukufika ngkhaya. That
umnumzana Vincent Siziba udabuka eZimbabwe efunda kwele Ukraine ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseVincia kwele Ukraine. Lokhu sikudaba lunye olwe Ukraine idalele parliament lalizwe lelo libikwa libumbe umthetho ozavumela izizalwane zalelo lizwe ukuthi zithwale imibhobho ukuzivikela kumabutho akwele Russia asengene kulelo lizwe. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ilizwe lakhe lizazivikela kubutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zindimkandla onguye osungula lingxoxo.
Kanti labalaleli udaba lweRussia leUkraine ludaba olubuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi sakhathesi laba abantu abangakhangelelanga khona izimbi zezikhali kumele ube izimbi zokukhulumisana abantu bazame ukulungisa okonakeleyo ngemilomo. Kwakhathalekile ukuthi iRussia icabangane ukuthi ihlasele iUkraine. Ngombono wami ngibona kungayisiyo nto eqondileyo, yinto embi ngoba izabulalisa labantu makhaza abangelani le ngxabano yababusi. NjengeRussia ekhanya ifuna ukujekisa amandla ayo phezu kweUkraine khonapho kuliwa kuya kufa abantu makhaza, ambona isiyo nto eqondileyo leyo. Yona imbi ngokwavele iyona iyabulala iyabhidlisa. Umbono wami ngathi yikho engibona khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele ikakhulu okuyenziwa nguhulumende weZimbabwe, sizwa lamhlanje ukuthi wethule umbiko othi abafunda khona ngale nxa befuna ukuthi bathole uncedo batsha ucingo, kambe bengaba bephuzile na ukuthatha amanyathelo ngoba udaba lolu kade siluzwile ukuthi lungenzakala?
Asebephuze kakhulu ngoba umoda olenjongo yokuncedisa abantu. Ngiyembone mina America uma kuthengisa ukuthi kulama science of the disease and teas of the disease are on his life. It's about the good that is about Pume, Kumbenevenda, when it is so over to the opposite of it.
Yeah, Babam Kandla, when a man Jungatin, now Kangele, in your tailor selected to Hulumen, Dotigaba Chowting, Wabafun to Bapatis.
Utungulwane izwe lisitsha uyasatha ngabi so lesikhathi okushana lo tungulolo njengoba sibona kulavu kamalanga indawo yonke imvumelwano lofuzwa kakhulu indaba lezindala kumele uhulumende ngabo wayigijimela wayifakela izibuko kusesemuva khathesi kuzabulalisa abantu njengoba sisitsho sona isikhathi lethuba lokutshaya ucingo bazasithatha benxele incingo vele kasangeni xa enguhulumende onakekela abantu bakhe kumele azibonke abantu Ukraine, lala baba kona ngabe watu wabathinta wabasusa masinyane kumbe wabahambisa kumakhelwane Poland labe sazibula ama students eZimbabwe amaningi khona bekuzabangcono kanti sengxenye ngabe akusephuzile sesiphunga ukukhulekela khona nje ukuthi lezo zizalwane zeZimbabwe ezise Ukraine ziphephe kulolu udlame oseluqhamukile kulolelizwe
mnumzana Fuzwayo wena nqa ukhangele udaba lolu ubona ngani ludaba kade lungaqedwa ngokukhulumelana naye
vele njengoba nakade sikusenzakala vele kuzagcina kulungiswa ngokukhulumisana kakukho okungenzakala kungakhulunyiswananga so mbona ngazathi ukukhulumisana bekufuze kwenzakali ukukhulumisana isinever let ukuthi bekhulumisana ngoba bengaphuza abantu bayakufa lo mnotho nothi wawona lawo mazwe kuphela but amazwe amaningi sezali khona ngapha e-Africa or West Africa ukukhulumisana vele into ezalamla yonke
into ye sikudaba lona lolu mnumzana Mkandla wena ubona njani udaba lokuthi impi yona le iyafinyelela amazwe afana leZimbabwe ngoba kuza kweza intengo yamafutha ezimoda ukubona njani wena
ye umbela umhlaba swancipha kakhulu egande lofuzwayo labalaleli owenzakala ulela ikhona elingale kuhle kumemetheke uzofika la ngapha njengoba singakhangela kanti sikhona ubo Russia labo Ukraine ngabanye amazwe kule impompo ezinkulu ezithwala amafutha wena la ezimoto esiwasebenzisayo lokunye okuthize okutshuthi njengoba ufuzwa esitsho iminothi yamazwe amaningi izathinteka ngalo umsindo okhona na akwenzakali khathesi ukuthi okwenzakala ngale kungabi lo mthelela khathana kakhulu lapho uqalise khona iqinise ukuthi vele siza kubona njengathi thina sisemazweni angabayanga engxenye kuzasitshaya kusiphinde ngoba nakuvele kuzasithinta nxa kuvele kulezinto esizithola zivela kuwona lawa mazwe njengoba ngisitsho into enjenge-fuel amaqinise ukuthi amanye siwathengayo avele abuya evelela konale lanxa laba abasithengiselayo bengelawo bathatha khonale nxa sekuvalwe kwadubuka kwathisa izimpompi thina siza kuya ngabi siyabuyela ezindwendweni zezimoto sesithinga amafutha
mnumzana Fuzwayo sike sezwa phambilini umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin esithi yena kangeneli elizweni le Ukraine kodwa ufuna ukuthi okungafana lezizwe zikamthwakazi wakhona lezimbili ukubona njani wena khona
ngimbonile njalo ngibonile ekhulumayo ukuthi kwakule sivumelwano esasenziwe ngo-1986 esingalandelwayo njalo mbona ngazathi yena ma ekhangele ubona ngani amazwe lawa alokhu e-expanda esiza kuye ukuthi kungatholakala soku-affecta lelizwe lakhe futhi belokhu beyaqephuna kancane kancane so ucabanga ukuthi kuzathi nakuqephunela kuye wabe umnakalo
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngocubungula ngolwela ilungelo likaZulu exoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Umbiko omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze-Live Talk eziqondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by elections lezosuku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Mhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022 eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo la ku Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku Facebook lapho lusakazwa kanye lokusithumela ama audio notes. Lingakuthwa yilezi hlelo sisema studios yetu live ku Studio 7 eye Voice of America.
Inani labafundi ababanjwe belegciwane le-coronavirus izolo lingamakhulu phose amabili 175 elibikwa lilinani eliqanise kakhulu kwedlula ezinye insuku kulinyanga. Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba ngolwesibili kutholakale abafika phose ikhulu 95 belegciwane leli. Amanani la veza sobala ukuthi leli gciwane selimemetheka ngamandla ezikolo. Phakathi kwabatholakale bele gciwane leli izolo abafika phose ikhulu 94 ngabe eMathebeleland North kuthi abangamachumi phose ayisikhombisa 67 ngabe ezikolo zeMaswingo abangamachumi amanelanye 41 ngabe sigaba seManicaland njalo abayisikhombisa 7 ngabe eMashonaland West. Inani labo bonke ababanjwe iCovid-19 eZimbabwe izolo ledlula amakhulu ayisithupha 609. Lanxa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tongana Ndoro etshele Studio 7 izolo ukuthi baphakathi kokusebenzelana labezempilakahle emizameni yokuvimba kumemetheka kwaleli gciwane ezikolo, inhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi akulwalutho oluzenziwa ngohulumende olukhanyayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangane, yena othi impilo zababalisi labafundi sezisengozini enkulu kakhulu ngaleli gciwane.
Akusimangalisi lokho ukuthi kwenzakala ngoba okwenza inani lande kungenxa yokuthi akula malungiselelo abakhona isikolo zingakavulwa. Abantwana babuya bevela from indawo ezitshiyatshiyeneyo, abantwana besikolo konke lababalisi bakhona babuya bevela endaweni ezitshiyeneyo. Akulo testwayo o-positive lo-negative yidiba-diba behlangana isikolo khona. Ngalo zananzelela ukuthi ama-province amaningi wona lawa akhanya ele number yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Kuma-boarding schools wona lawa uzathola ukuthi ama-boarding schools lawa ema-hostel kuloku minyana kwabantwana, ema-classini lapho abafunda khona, the classrooms, the number of students ilokhe iningi inamba yabantwana instead of having fewer children per class. But because akulanto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID, thina kusimangalisi ngoba sakubona ukuthi vele izikolo zavulwa kungela lutho olulungiselelweyo. I-ministry akulanto eyakulungiselelayo ukuthi babone ukuthi a school safe for opening in terms of ama-prevention measures.
Kodwa sihlezi sikhuluma lezi phathamandla zogatsha lwezemfundo khonapha kuStudio 7 zisithi zithethe amanyathelo aneleyo awukuvikela lomkhuhlane ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo. Zithi njalo ziqhubeka zisenza okufanayo. Ayibonakali yini ileyo mizamo ekhulunywa nguhulumende?
Ha, lawa yothwa ngamanga mangalawa. I-government nxa kuyukuthi yathatha amanyathelo sibili aqinisekileyo ukuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, aluba thina sinja sivulanga asambanga emsebenzini, labanye abantwana besikola aluba bayanga ezikolweni bengathestwanga ama-COVID-19, kunje abantu bengabe beqalile ukubuyela emsebenzini kungela kutesta okukhona, abe-boarding kade bahamba, abantwana konke lababalisa bema-boarding schools kade bavula izikolo, kwakuyidibadiba khona ngale kungwele otestiweyo longathestwanga ole-COVID longela COVID. So bona nxa besithi bathatha amanyathelo okuzama ukubona ukuthi akula kumiwe yiwapho amanyathelo abatsho, izikolo eziningi especially ama-boarding schools abala-running water, ama-classrooms maningi, akula more teachers that were employed to try and divide these classes so that kuba the social distance. Akula social distance ekhona wese kuma-public schools ngapha lasemadorobheni, hhawu yidibadiba, akula nto abalungiselelayo. Ama-PPEs izikolo azila, i-government is not even providing to try and assist ama-schools who do not have resources to purchase ama-sanitizer. So we are saying Lezi awasibizi wethu angamanga aluhlaza tshoko ukuthi babe beme phambi kwethu lapha bethi bona zikhona indlela ade bezifakile kulamanyathela ade sebalungiselele aqinileyo ukuthi umkhuhlane wokumemetha kwe-COVID ungani uyavimbeka akulanto enjalo.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Izakhamizi zikaward 21 kobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration oluqhutshwa elizweni ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izeki ithi kusukela mhlaka 1 Nhlolanja kuze kuyefika mhlaka 20 Nhlolanja bese kubhalise abantu abazinkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Fidelis Gwebu usola izeki ethi lanxa isungulela umkhankaso kayizange isabalalise ulwazi lokuqakatheka kwawo.
Ye kubhalisa ukuvota ngabhalisa kudala ukuvota njalo le kutheni kuyavotwa kathesi. Ngizavota ngoba ngivele mina ngihlezi ngivota iminyaka yonke. Angaze ngibe lesikhathi lapho engeqa khona ukuvota. IZimbabwe Electric Commission bekufanele ukuthi ngabe iphumile yenza umkhankaso okufundisa abantu ukuthi bakwazi ukuthi balelungelo lokuthi bayiregister ukuvota. Ikakhulu sithole ukutheni abantu abaningi babe vota iminyaka yokuqala sisanda kuthatha uzibusi. But umthetho wantshintshwa ukuthi abantu sokuthiwa abanye ngama-alien kabasavoti. So lakhathesi abantu abaningi abanjalo lokhu bebambe ukuthi kabavoti. Yikho nisithi mina bekumele benze umkhankaso we-awareness ukuze abantu bakwazi ukuthi sebelelungelo njalo lokuthi babuye bavote.
Unkosikazi Madai Daika uthi kuqakathekile ukuyahlola ibizo lakho kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Ngizahamba ngikhangela ibizo lami kuvoters roll namuhla. Ye, angikhangela ukuthi ngivote sivotele ukhansili. Ukhetho lolu luzaba khona mhlaka 26.
Wasakhulayo wakobulawayo ku-ward 21 unkosazana Precious Mhlanga ngomunye wabakwaziyo ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota.
Ngihlala ku-ward 21 and sengabhalisa ukuvota. Ngabhalisa ngesikhathi kuqala i-biometric. Okay, ukuyavota ngikhangele lesibili. Umuntu enza mvotela ngikhangelela ukuthi atshintshe isimo seZimbabwe. As we all can see ukuthi eZimbabwe izinto nje azimanga kahle. Our economy, less kolo, ukuthi people, if people could get free education, especially abantwana besikolo, even in my universities, because some of the children are ama students, they are struggling uya esikolo because of money and they end up doing izinto kumele bengazenzi.
Amabandla ezombusazwe aseqalile ukuhamba ekhankasela ukuvotelwa kukhetho lwama-by-elections lukamhlaka 26 mbimbitho. Abezeki labo baphakathi komkhankaso wokubhalisela ukuvota okwenyanga olukhangelelwe ukugqitshwa ngomvulo weviki ezayo mhlaka 28. Izeki ikhuphe umbiko isithi abesifazana abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 22,856 sebenelise ukubhalisela ukuze bathole ilungelo lokuvota ukuthi abesilisa abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasithupha 26,780 labo babhalisele ukuvota. Lolu hlelo lubikwa lubhekane lobunzima bokuba iningi lehluleka ukuthatha izithupha ezimqoka ekubhaliseni ukuvota. Uward 21 ngesinye seziqinti ezizaqhutshwa ukhetho kuma-by-elections ngoba wasala engelameli ngemva kokuxotshiswa kowaye kuleso sikhundla ngombango phakathi kwamabandla aphikisayo ebizo ele-MDC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni kumbe ntambama ngo-7. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.